So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje wonke waba intatheli izindaba ye studio 7 uSandra Nyaira kasekho. UNyaira uthethwe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo eHarare.
Kuqakathekile ukuthi akwenze lokhu ngenxa yokuthi nxa sikhangela izihlobo esezisithile, nxa sikhangela abantu asebengene ezibhedlela, kuyadingakala ukuthi kutholakale i-lockdown ukuthi abantu bahlale ngekhaya.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqhelise isikhathi sokuqiniswa kwezikondiso ze-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili esithi umkhakha wegciwane le-coronavirus olobukhali othiwa Delta yiwo osubhahile elizweni.
Nje kade ejobheka indawo eziningi bekuvaliwe, vele amashopu abevali, iziphaza lezo zamandiya izo ezinye bebethengisa bevula amawini.
Udlakela lwe-South Africa solwesatshelwa ukuthi luzaletha indlala eZimbabwe ngoba ukudla okuningi kuthengwa khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Intatheli izindaba iStudio 7 uSandra Nyaira kasekho. UNyaira uthethwe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo eHarare. Ube leminyaka engamachumi amane lasithupha 46. Wasebenzela inhlanganiso zentatheli izindaba ezimbalwa ezibalisa iDaily News, Ziyana leStudio 7. Lapho asuka khona esiyasebenzela umanyano weUnited Nations esebenza kwele Ethiopia. Akukaziswa ukuthi uzabekwa nini. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uqhelise isikhathi sokuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili. UMnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi ukuze kwenqatshelwe kumemethekwa kwegciwane leli. Uthe umkhakha walomkhuhlane ohlasela ngamandla obizwa ngokuthi iDelta odabuka kwele India yiwo osubhahile elizweni kulezi nsuku. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa laye uveze ukuthi uhulumende unqume ukuthi izikolo zizaqhubeka zivaliwe okwamaviki amabili. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senye inhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane le-COVID-19, iZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSeni Sibanda.
Kuqakathekile ukuthi akwenze lokhu ngenxa yokuthi lumkhakha owe-Delta variant siwubona ukuthi nxa sikhangela izihlobo esezisithile, nxa sikhangela abantu asebengene ezibhedlela, nxa njalo sikhangela ukumamatheka kwayo, kuyadingakala ukuthi kutholakale i-lockdown ukuthi abantu bahlale ngekhaya ngendlela eqinisekileyo kakhulu ukwenzela ukuthi ungamemetheki usiya phambili. Njalo siyabona ukuthi kuqakathekile ukuthi simzwile sithi kuzaba khona abazancedisa amapholisa ukwenzela ukuthi abantu belandele umthetho obekiweyo. Ngakho-ke ngibona ngani kuyinto eqakathekileyo njalo kuyinto esiyamukelayo.
Ukulwisana lomkhuhlane lo ungathi sokunzima kanganani njengoba umkhakha lo omemetheka kakhulu owe-Delta sokuyiwo obhahileyo eZimbabwe?
Mbona into esiqakathekile kathesi yikuthi abantu beZimbabwe bethole ama-injection, i-vaccine, ukwenzela ukuthi bethole indlela yokulwisana lalo mkhakha engabanika ithuba lokuphila. Ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi nxa umuntu ehlabile injection loba nxa yothola kuba ngcono indlela alwisana lawo. Ngakho-ke kuzakuba nzima kathesi ebantwini abaningi ngenxa yokuthi siphakathi kwesikhathi sokugodola, siphakathi kwesikhathi njalo abantu abalokhu besami leli vaccine ingakwana umuntu wonke. Ngakho-ke kuyinto eqakathekile ukuthi ngabe iyatholakala uhulumende alethe ama-injection abekhona ukwenzela ukuthi wonke umuntu athole i-vaccine.
Kuyini ongakukhuthaza?
Into esiqakathekile ebantwini ukuthi lo uhlabile lo bungahlabi ukuba ngaso sonke isikhathi umuntu agqoke imask yakhe, ngaso sonke isikhathi umuntu abe khatshana komunye, ngaso sonke isikhathi sikwanise ukugeza izandla sisanitize, singathinwa ngalokho ngoba yiyo indlela ezasivikela kakhulu ukwenzela ukuthi singawutholile umkhuhlane. Abasezimoteni abagada ozupco abangena kuma supermarket ananzelela ke impilo yakho ube khatshana nalabanye abantu ukwenzela ukuthi lumkhuhlane ungawutholi. Njalo siyakhuthaza uhulumende ukuthi ngabe engaqhubekela phambili kube sithole-ke ama-vaccine injection eziningi ezizakwana wonke umuntu eZimbabwe. Lokhu sesekhatshana.
Umnumzana uSenisibanda, isiphathamandla senye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 eyeZimbabwe Christian Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amathathu lasitshiyagalombili 38 ababulewe yi-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha lubika ukuba abantu abazinkulungwane ezifika phose ezine 38 babanjwe igciwane le-coronavirus. Kodwa lolu gatsha luthi izibhedlela zakobulawayo kunye lezenkabazwe azethulanga amanani azo izolo. Isigaba seMashonaland West yiso esilenani eliphezulu lababanjwe igciwane leli abayi 496. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala iCOVID-19 lokhu lisiya phezulu. Izolo kubikwa ukuba kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 29,334 abahlatshwe ijekiseni yakuqala. Ekuqhubekeni kodlakela kwele South Africa, izitolo lamafekitali sokuvaliwe sokuthiye abantu bengelakudla ezindlini. Lokhu kwesatshelwa ukuthi kuzabangela ukuthi leZimbabwe lakho kusilele ukudla ngoba okuningi kuthengwa kwele South Africa. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa uthembise ukuletha ukuthula kulelo lizwe ngomvulo, esithi ababangela loludlakela bazajeziswa. Udlakela lolu luqale esabelweni sekwaZulu Natal lapho okwavalelwa khona ejele ongumongameli welizwe umnumzana Jacob Zuma. Lwaqhela lwaya kwamanye amadolobho lapho sekutshiswe impahla, izimota, izitolo zagqekezwa kwafa abantu abedlula amachumi ayisikhombisa 72. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe isihlala kwele South Africa umnumzana Abel Khumalo, saqala ngumbuza ukuthi umumo ubunjani izolo.
Namhlanje belukhona odlakela kwamanye amalokishi kwezinye indawo nje la eJoburg, but bekungakubanga njengamanye amalanga njengayizolo nangemva kwayizolo. But kwezinye indawo bekutholele ngike ngaya deliver eKruger Correctional Service, hayi bekunormal nje. But eJoburg indawo eziningi bekuvaliwe vele, amashop abevali, iziphaza lezi ezamandiya yizo ezinye bebethengisa bevula amawindi bedayisa ngamawindi phela.
Sizwa abanye besithi sebe qalisile ukuphila ngendlala bengasenelisi ukuthi bayathenga ngapi ukudla. Unjani umumo nxa sikhangele udaba lwendlala lokuthi abantu abanelisi ukuthenga abakufuna?
Ya, abenelisi abantu ngendlela yokuthi indawo eziningi zishisiwe, like ama-mall lapho abathenga khona, o-Shoprite nabo bani okuningi kugqekeziwe kwathathwa into zonke nje eziphakathi. So into esiyibhekeleleyo nje ukuthi emalangeni kuzoba nama-shortage izinto ezi ama basic things njengabo umpuphu nanana, ngoba ama trucks aweneli azo supplier emadolobheni la njengabo Joburg aswa lapha yakhona ngalolu dlake. So into indawo eziningi zivaliwe, abantu abakhona ukuthi bathenge akunandaba angathenga khona ukuhle.
Manje ngokubona kwakho udaba lolu ubona ngani luzaphetha njani?
Udaba lolu luyahlupha, luqedakala ukuthi luzophela kanjani kumbe luzo kubeka phambili. Asibone asinalwazi nokuthi kuya, kodwa nje into engisabelayo ukuthi uzogcina sokuvele kugcine kuvuka le xenophobia. Angitholi kahle le ndaba ngoba kunenye ividiyo yabantu laba abanye abakhuluma lolu lwakithi eHarare ngalade belutha lapho. So kune video akona esecirculate kuma social media. So abalapha labo sebe accuse abantu bale ukuthi ibabalutha.
Umnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe isihlala kwele South Africa. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-ATUS ithi isithumele incwadi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Tsharamba ikhala ngokuthi yahlambazwa nguTsharamba owathi amatitshala ayadedesa. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uTsharamba usebenzisa igama lokuthi Jamwanda wathi amatitshala ayadedesa njalo kumele basebenzise iziphathamandla zezikolo ukwethula imbiko yazo ngoba bona bengenelisi. Linhlanganiso ecothoze uTsharamba ngokucatsha ngegama lokuthi Jamwanda yena isikhulumeli sikamongameli welizwe. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Themba kuye maphepha moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Umbiko kaTsharamba thina njenge-ATUS siwuthatha njengehlaya. Okwaqala uTsharamba ukhulume umbiko lowo esebenzisa ngesilungu abathi shadow tweet lapho angazivezi khona ukuthi ngubani. So thina njenge-ATUS sithi lihlaya, kodwa ke njengoba abantu bekwazi ukuthi uTsharamba i-spokesperson ka-president siphinde sikuthathe ukuthi liyana inkulumo evela kupresident. Yikho abakuchoyo ngababalisi nxa bebakhangela ukuthi ababalisi babona njengabantu nje okungalancedo empilweni.
Manje yena limthumele na umbiko wenu, uyakwazi ukuthi limi ngaphi ngalolu daba?
Yebo, umbiko wethu siwuthumele. Ngikhuluma nje kanje ngumuntu osekwazi ukuthi sithini njenge-ATUS. Simthumele yiyo i-account yakhe ye-shadow account ayisebenzileyo kaJamani. Saphinda samthumela ku-account yakhe ayisebenzisayiyo kaTsharamba. Saphinda sathumela ehofisini lakhe.
Manje ngokubona kwenu imbiko kamnumzana Tsharamba ingaba itshengisa isimo kumbe ingqondo kahulumende ngodaba lwamatitshala ngokubona kwenu?
Ngokubona kwethu imbiko kamnumzana Tsharamba iveza obala ingqondo kahulumende ngababalisi. Akusuye waqala uTsharamba ukukhuluma kanje. Ungabuyela emuva sizakhumbula ukuthi umoyo former minister of foreign affairs wake wakhuluma kabi ngababalisi. Lokhu kusivezela ukuthi futhi vele mabehleli bexoxa bekhangela indaba yababalisi ababakhangeli njengabantu abaqakathekileyo. Kodwa ke thina njengababalisi sithi sibezo bekhuluma ngovision 2030. Uvision 2030 vele angeke aphumelele as long as i-education yethu eZimbabwe kathesi ingakhangelwa. And indlela yokuqala yokuthi bakhangele i-education ukuthi bakhangele iholo lababalisi bese bebuyela emuva bayikhangela isisekelo sombuso. Sikhuluma free basic education. Kunje kathesi sikhuluma abadala abaningi bazayihluleka ukubhadalela abantwana babo ama examination fees. Singabuyela kumbe siqhubeke siya phambili uzathola ukuthi izinga lethu lemfundo sesiliqathanisa lamanye amazwe aseduzana kade bevele bengasilandeli uzabathola sebephezulu. So khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende nje wethu ayimfundo kalandabala ababalisi ke bona vele ngabakhangela.
Umnumzana Themba kuye maphepha moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni eyathi ubexoxa ecingweni le Studio 7 eselubhane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iziphathamandla zogatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle zigqekeze emoteni ukususa inkalakatha yenyoka ngemva kokuba umnini wemota ebalekile. Abantu sebebone inyoka le emoteni yakhe. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi iziphathamandla zakwele Mozambique sezimise ibutho lomanyano we-SADC kade limele liqalise namuhla ukuyaphathisa empini labahlamuki. Iphephandaba leli lithi eleMozambique lithi lifuna ozakhokhela leli butho abe ngoweZimbabwe hatshi kwele South Africa leBotswana. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela nge-WhatsApp.
angibingelele kumuli yesitudio 7 ngobuholi bayo bonke ikakhulu abafundi bezindaba ngase Voice of America. Ngithi ake niphile muli yonke yobuholi bestudio 7, philani nami ngiphile, ngibingelele nabalaleli futhi bestudio 7. Ngithi nibahle Nkosi. Engiza kutsho ukuthi kuba lesimanga nje laphana kwelizwe lakithi laseZimbabwe uma sokukhitshwe imali lomuntu kumbe esingathi unambuyanehanda. Ngingazi ukuthi lokho kuhlongozwa ini, ngoba amaqhawe akuleliyani lizwe maningi kakhulu ongangokuthi ngeke wakhetha umungelayo i-tribalism ukuthi uyefaka umuntu mhlawumbe esingathi thina wasesishoneni noma sithi oweluhlu lwakho. Ya, ngoba maningi amaqhawe esiwabona khona eZimbabwe, akhona omzilikazi, akhona lezinyani lakhe uLobengula, bakhona bonke onkulumani. Ongangokuthi kuqakatheke ngani ukuze kuyefakwa unambuyanehanda uma kuyikuthi ngempela ilizwe laseZimbabwe alila tribalism? Khona kurayithi kufakwe kumabhondi, efakwe kumabhondi ngoba nje kungayisiyona imali le, kuliphepha nje elifanekiswe yena unambuyanehanda, kufane nje lesilabhasi efanekiswe nje oJohn laboMary. Sithi akusiyona into engayifaka ibukwe ngumhlaba lo, uyifaka njalo ephepheni elingasilo lutho, elingavalwethi lutho. Bonakala nje ukuyeyisa ilizwe leZimbabwe. Esizathi bonke abaholi kumbe abakhokheli bamazwe kufanele bekwazi ukuthi ngelinye ilanga iyakuqa inkonyane isivuma umthetho. Kufanele befunde ikakhulu ekuwoneni nansi imbube yakwele South Africa enguJacob Zuma isigcine isuka from kupresidenti isiyaba kupresidenti. Laba seZimbabwe lilindelekile ukuthi kwenziwe kanjalo, nani nisuke kupresidenti umtabe uyiprezidenti. Yikho engithi mina indaba lakho futhi njalo ngidlulise ukuthi eground izagcina abaningi vele sebesezikhindini. Hlalani likwazi ukuthi ubuholi ngeke busihlale busezandleni zenu, kodwa ubulungiswa buzahlala busezweni. Angibonge muli yesitudio 7, ngibingele laphana uSibongiseni umfanami umfanakalayi esigodlweni sasemachinge ngaphansi kobuholi bembube kumxotshwa. Ngithi nilale kahle
njani basakazi bestudio 7. Hayi, thina sikhona lapha eZimbabwe kunzima, kunzima bafowethu simi. Hayi, namazwi nje amalutshwane emfisa ukuthi nje ngathi ngike ngibuze. Mina ngumbalisi kambisi, yake ngibuze ukuthi uMnangagwa uthi yena le-government yakhe kalayo imali yokubhadala izisebenzi. Kodwa nje ngiyake ngizibuze ukuthi sinezihlobo zethu esihlala lazo kwesinye isikhathi kwesinye endlini eyodwa nje, uyathola ukuthi usesibuthweni kumbe ku-uniform defence bayathola imali engcono. So kutsho ukuthi uMnangagwa imali angalayo imali yokunikeza ama-teacher yiyo ephelayo, kodwa yokunikeza abanye ezinye izisebenzi zikahulumende iyabe ikhona, ngoba siyakwazi njalo siyawazi la ma-payslip abangane bethu esilabo abasesibuthweni. Yake ngithi nje ngiyembuza ukuthi imali angalayo ngeyokubhadalwa abaqambisi na kumbe imali nje kalayo? Ake achaze nje, bake bachazele uhulumende weZimbabwe sike sizwisise ukuthi hambe kuhamba kanjani.
Yeyi, livuka njani bantu bakaStudio 7? Mina mfu ukhuluma ngamachane ngendaba yeZanu. IZanu isihlukuluze kakhulu from ingena esihlalweni up to now 41 years. Kambe abantu abakuboni yini khonoko ukuthi iZanu ihlukuluze okunganani? IZanu ihluphe abantu okunganani? Kathesi babhizi abantu beZanu bayagijima, bayathunga amakhephesi, bayathunga amantsaro, bayathunga amaxiye, bayathunga izinto ezijiyene, bayathenga amathotshi eChina, bayawothenga amarice. Lo mumbo nalo abathi khona ungathengisela ama-private company kawuhambe BAGMB niyothengiselwa khona. Ngumumbo abazathi 2022 bewuthatha besiyanika abantu. Abantu beZanu bona labo mase ukukhampeyinwa babe sebenika abantu amathotshi, amantsaro, ama-t-shirt, ama-mask. Kathesi babhizi bayathunga. Asikhangeleni abantu beZanu ukuthi iZanu ilobudosi obunganani, ikakhulu eNyamendlovu kithi khona ngapha eNyamendlovu. Izigaba zeNyamendlovu eMaris Ecrement siyakhohlwa ukuthi thina abantu abenu siyafa kwamanye amazwe ngapha, sithwele nzima kwamanye amazwe. eSouth Africa ubuke kwaba ne-xenophobia, abantu bachayiwe. eBotswana ngapha kuphilwa nzima. Kathi indaba lingalimuki bantu bakithi eNyamendlovu khona ngapha ko village 5 eNthabeni, konke bo village 1 eShevari khona ngapho, eStanop indaba lingalimuki khona ngapho ko Petersen, konke kusiya phambili le. Indaba lingalimuki bakithi. Siyacela bakithi lilimuke, lingahengwa ngama mask la ngilange nomantsaro ukuthi yangimina ngilwele istendi sami istendi sakho angeke vele usathelwe la nxa izami ngaphuma ngiyabona
eh sanibonani balandelwe studio 7 hayi namhlanje ngizama ukubonisana ukuphawula lapha ngesenzo sika baba umshuluzi yemina ngwami umbono umshuluzi uthethe indlela eright yokuthi azinikele emaphoyiseni ngoba phela umshuluzi waphakamisa isandla efunge ukuthi umthetho sisekelo wase South Africa uza ulandela okudlulileyo lokhu kangikhulumi ngakho yibonga lokho akwenzileyo ube yisibonelo esihle ngibonisa labanye ama leaders ase Africa asathatha ukuthi umthetho baphezu komthetho bengakhohlwa ukuthi lapha bakhona basemsebenzini umsebenzi uyaphela lowa yini ngoba uzasebenzisa amandla akho ngesikhathi semsebenzini sizafika isikhathi sokuthi ungabi lawo amandla wona lawo obulawo ukumela ngesikhathi usenza into eziphuma endleleni ngibone ngathi iAfrica lomhlaba ngibone ngani ufanele ufunde okukhulu kusukela namhlanje ufanele ufunde okukhulu ngoba nathi singabantu asiboni ukuthi sizaphila sihlukunyezwa ngabantu bese ezikhundleni ukuthi bona baphezu komthetho kuzaphela lokhuyana ngiyafisa mina ukuthi ebantwini lakuma leaders eAfrica lawasemhlabeni akufunde ukuthi singabantu nje siyafana akula umuntu okuthiwa lo umncane but ungathi uyabheka kathesi emhlabeni jikelele abantu abasemajele ngabahluphekayo abalemali bangaphandle uyenza loba yini akufunayo ebantwini ngendlela esebenzisa ukuthi yena unemali
njani basakazi bestudio 7 labalaleli bonke amagumbi amane eZimbabwe siyalibonga kakhulu ngokusitshela izindaba ezivela endaweni ezithiyeneyo emhlabeni namhlanje nithe ngikhulume phezu kodaba lwabanye obrubethu laba abangamabalibandla eliphikisa abakamthwakazi besicela kakhulu ukuthi njengoba linabo estudio 7 lithi alisakazi indaba ezibangela ukuthi mhlawumbe kube lo dlame elizweni lamazwe athethisayo alisakazi besicela ukuthi laba bomthwakazi labo bazikhuze bangabalokhu besithi bangabelokhu besithi nxa bekhuluma babe ngabantu angazani bakhuluma ngamashona lokhu besithi amashona namhlanje bengilalele bekhuluma phezu kukababa umagalela sibanda umafa besithi nonsense bephinde bethi futhi induna leyana bathi nonsense hayi badala siyacela laba bomthwakazi labo ngani sebephambanisa lokhu abakhulumayo lokhu sekungani sebexega abantu bezimbabwe abantu bezimbabwe sesibanyele singabantu bani kulabazukulu labayizukulwane sesishoneni nezizukulwane zezindebeleni sihlangene bayasehlukanisa laba bantu siyacela Studio 7 ningazi ndiyabakhuza mhlawumbe liyekele ukusakaza ilokhu ze ama audio abo nxabe zakhuluma into ezingazwakaliyo ngiyabonga
linjani lonke basazi Studio 7 ithanda ukubelela Chris Gandhi empingeleli pingaleli komo mpingeleli ubaba uGibbs Dube mpingeleli sonke jikelele laphana isizwe somthakazi mpingeleli president ethi umqondisi moyo ngithanda ukuthi ngikhulume labantu bakithi bakomthakazi abantu basemathepheleland kambe sizwe sakithi sizovuleka sokunina amehlo mthakazi omhle walaba abamameleyo ngikhuluma kanje so ngihlala ngikhuluma nathi no iMDC Alliance lezano yinto eyodwa abantu bakithi ezinye izinto libe ufunda ukuzehlukanisa akekho umntwana owakwabamba uyise ngekhola akekho umntwana owakwabamba uyise ngekhola so lina umkhumbulo enikhumbula ukuthi uChamisa engabamba umnankagwa ngekhola ma ekukhulumeni kwami ukuthi I know iMDC lezano yinto eyodwa nanka amagama ka Felix Magalela bathu nguFelix Magalela lo nanka amagama uselwisa thina abantwana basemathebheleland usesilwisa thina singabantwana bemathebheleland bantu bakithi vulekani amehlo amashona ngamashona akukho kodwa ishona leli lingcono leli liright umnankagwa wayezamthe siqede iground uChamisa lamhlanje uthethe 18 councillors waziletha ngapha kobulawayo abantwana besebenzeni ngobana amashona njengamanje amaphathi onke asekhokhelwe ngamashona amashona yiwo asesilida na umqondisi uyagijima ebusuku lemini umqondisi ziyadinga izilwane sifuna ukumudla izilwane kodwa ukuthi likubonto lwelalini umqondisi alikuboni ngapha liyajika likhulume ngomqondisi kabanzi likhulume ngaye ngendaba ezinto bantu bakithi angazi ukuthi lifunani umqondisi ulilela ubusuku lemini ngumntwana wena umqondisi sifani ngali yamphakamisa liyimathebheleland ngali yamphakamisa liyimathebheleland kodwa aliwazi lokho ngobana mina angikaze ngizwe phakathi kwe-MDC Alliance le MPCT le ZANPF bekhuluma ukuthi kunyimizwa abantwana basemathebelelini baba. Hey mina ngiyabonga ngokuhlala ngise South Africa, igama lami ngubheka impilo, ngiyathi ngiyabonga.
Nawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela ngeWhatsApp nombolo ezithi +12024650318. Siyacela balaleli lingathumeli imbiko ephehla udlame kumbe inzondano. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden usechothoze amelamayo uMnumzana Donald Trump lebandla lama-Republicans ngokufuna ukuguqula imithetho yokuvota kulandela ukunqotshwa kuka-Trump. UBiden wethule lamazwi izolo edolobheni le-Philadelphia lapho athe uTrump lebandla lama-Republicans bafuna ukuncindezela abantu ukuthi bengavoti bekhululekile. Ezinye izabelo sezaguqula imithetho yokuvota efana lokufakela isikhathi sokuthi abantu bevote abaselayinini yokuvota bengaphiwa amanzi okunatha ngabantu makhaza lokunye okuninginingi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Raphael Mthombeni.
Kuyacindezelwa, kuyazanywa ukuthi kube lemithetho evimbela abantu ukuthi bayevote. Okwenzakalayo kumbe okwenzakeleyo ukuthi laba ma-Republicans lokhe bethuswa yikubona abantu besukuma kulolu khetho oludluleyo besiyavota, besiyavotela uBiden. Ungathi uyakhangela ukhetho lolukhona, kwakungutshiki lobhanqa ikakhulu kulaba abamhlophe. Abamhlophe behlukana phakathi laphakathi, ingxenye yasapota uTrump, ingxenye yasapota uBiden. Kwase kuze kuthi abamnyama base besithi gudlu baya kuBiden, yikho okwawinisa uBiden. Khona lokho yikho kwasuka kwase kukhathaza ama-Republicans ukuthi khona kufanele ukuthi abantu laba abamnyama laba sizame ukuthi sibanqande, sifake imithetho ezakwenza ukuthi behluleke ukuyavota. Abantu abamnyama balendlela zabo zokuvota, bavota echurch, bavote endaweni ezithize, bavote ebusuku, bavote ngezikhathi lapho abafuna ukuvota khona, yikho khonapho lapho abachaya khona. Ungakhangela njengendawo ese-Houston lapha kithi e-Texas, lo owayengu-athoni kumbe umantshi omkhulu wavula ukuthi kuvotwe 24 hours, abantu bevota. Kwaba labantu abaningi kakhulu abathatha leso sigaba bavota.
Ngendlela okukhanya kufuna ukuyenziwa ngayo khona lokho kwemithetho yokuvota, ubona ungani akusoze kwenze kube nzima na ukuvota kukhetho oluzayo?
Hayi, ngiyakubona ukuthi imithetho yona leyo iza kwenza ukuthi kunqunde, ngoba angithi bazama ukuthi bathi kuchaywe kakhulu ku-mail voting, kuchaywe kakhulu kuzikhathi zokuthi abantu bayivota ngasikhathi bani, bacine ngasikhathi bani, kuchaywe indawo zonezo eziyizo ezenza ukuthi abantu baphumelele banelise ukuthi bavote ikakhulu laba abamnyama. So kuzanqunda. Kodwa ke abantu abamnyama akufanelanga ukuthi babe discouraged bona ngokwabo, ngoba ayeli lobo ungazofaka umthetho. Kodwa nxa abantu bakhona bekhona, labo phela kuyamela ukuthi bazame indlela zokuthi banqobe khona lokho okuyabe kufakiwe okunqundwa ngumthetho. Abantu kufanele ukuthi kuphinde kuhlangane kube reorganized, njengalokho okwenziwa ngudade lo uStacy oweGeorgia, owahamba wakhulumisa abantu ngamunye ngamunye ngendawo ngendawo, waguduza waguduza abantu basukuma bayavota.
UMnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle, esedolobheni leHouston eTexas. Singakagqibi ihlelo lwanamhlanje, kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Owake waba yintatheli zindaba yeStudio 7 uSandra Nyaira kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.